umumo kaWalungi ngapha ngekhaya ngasentabaze ngoba kulabantu abaningi ezingakaba baboni abathethweyo esicabangela ukuthi khona amanye kumbeni abasaphilanga abasekho asikababoni lokho sibadinga yikho abantu abakakhululeki kuhle awukabi lokuhlale lokuhamba kuhle kwabantu awukabi lokuthula kuhle sibili ngoba indaba lezi ezokwethuselwa lokuhlukuluzwa kwabantu zikhanya lokho zibambile enhlizweni zabantu
bonabo abangakabonakali baningi okunganani
abantu baningi kisi ngoba kathesi asikakwanisi ukuthi sibekwazi ukuthi inani labo bangaki kodwa baningi ngoba kasikababoni sibili ukuthi bangaki yazi uyaphonguzwa ukuthi ubani kakho wathathwa kodwa asikamboni kathesi siyenza esithi yona i-audit wonke ama-road engibona ukuthi ngemva kweviki nje ezimbili sale sengiyabe sengikwanisa ukuthi ngingakutshela ukuthi khona lapha enkabazwe siswele abantu abangaki
wona umumo kodwa unjani ikakhulu lapho kwakutshawa khona abantu kunjani lezi nsuku
hayi bona abasekeli bezantefu kathesi hayi abaphuma ngaphandle sibili awusikho lokhwana ukuthi amasoja lokhu ehamba esenza lokhwana akade kwenza hhayi khonokhu ubona behambela kodwa hhayi khona njalo lokhwana akade bekwenza ukuthi khona behamba bechisa imizwe esenza hhayi sokuthi inhlizi
okokuthi nxa ukhangele ungathi wena sekusiba ngcono na
hhayi kathesi angeke ngatho ukuthi sowungcono Chris umuntu wonke nje ulindele ukuthi abone ukuthi iy'ndaba zokukhulumelana lezi ziqondaphi ziphelela ngaphi ya kodwa umuma uthi ngithi mna hhayi sokulungile hhayi awukalungi sibili izizwa ziyalungi sizabona ngemva kokuba inkulumo lezi seziphelile.